Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mtuaga zomu se ngomvulo mshaka 23 kunhlangula 2023 26 ukolo kunhlangula 2023 ikama ngontunga milinku mo ezi hamba pambi li ibandla le triple C lisola amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula yena onthi umholi we-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe semelika. Abizanu PF bathi lanxa behlulekile ukuvuselela umnotho bakhangelele ukunqoba kukhetho. Ababalisi batshaya indiva amazwi kahulumende awukuthi usebakhuphulela iholo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-Triple C selisole kakhulu amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Fikile Mbalula. Yena othi umkhokeli we-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe semelika. Ekhuluma ngempela sonto emhlanganweni we-ANC uMbalula uthe ele melika lile njongo yokugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni lifake yena uJamisa okuyinto athe akumelanga ivunyelwe. Uthe uMnangagwa uselethe enye inguquko ebivele ifunwa iMelika eZimbabwe kepha uthi lanxa kunjalo leli lizwe lokhe lifuna uMnangagwa aphume kungene uJamisa. Umbalula wethu le amazwi la ngesikhathi uJamisa ekwele South Africa lapho aqhube khona umhlangano lezizalwane zeZimbabwe. Wazikhuthaza ukuthi zibuyele ekhaya ziye vota mhlaka 23 kuNcwabakazi ukuze kususwe izalo PF embusweni ngoba isivoxe yavoxa yadiliza umnotho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusethu sithina abeZimbabwe kakhulu abebandla labantu iCitizen Coalition for Change elithungamela ngobaba Advocate Jamisa ukuthi iPublic iyabamba umlomo wangaphansi ngenxa yokuthi bayazi South Africa ngequiet diplomacy leyo eyasitshonisayo ngesikhathi ibandla le-opposition lithungamelwa ngobaba uTsvangirai. Ubaba Mbeki laye kazange eme eqinisweni wasebenzisa ubuqinga wokuthi kule quiet diplomacy. Ngalokho ke ubaba ufikile Mbalula laye njengoba elibandla le ANC. Kambe ngathini pheli ANC angithi system ayisiyo muntu. Njalo engathini njengoba bona bavumelana ukuthi bazancedisana ngama liberation parties lawo ayethungamela umhlahlandlela wekucathelana esingathi i-guerrilla warfare ngezikhathi sibuswa ngamakhiwa. Laba abantu yikho libona iSADC ingananzi ukuhlupheka okwenziwa eZimbabwe ngoba bayavikelana lolimi le lamazinyo brugwe le bhanti. Yikho ke akwesethusi kodwa abantu beZimbabwe phela yibo abazazikhethela hayi ukukhethelwa ngamanye amazwi.
UMbalula uthi njalo uMnangagwa useyilethile inguquko eZimbabwe useguqule lokhu lalokhuya kwaba lobubelo. Kodwa uthi lanxa kunjalo amazwe ayizitha la alokhe efuna ukumkhipha embusweni ngoba efuna kungene umuntu wawo onguJamisa.
Kambe ngabe uyakubona ukuthi sihluphe kanjani, ngatsho njani ukuthi ubaba uMnangagwa se iguqulile inotho yona inotho isiwa nsuku zonke idola leZimbabwe seli 129,000 RTGS ayi insumansumane nje umuntu omdala ozama ukutshengisa ukuthi bavumelana bavikelane leZanu PF ngalokho thina asingake sabathini ngoba kule public relations international relations esihloniphayo uma engomunye ngabe phela uyaxoxa sitha lo baba uChamisa than ukuhamba public asifuni ukugoromba ngabantu abadala ngoba singakhuluma sebeza ukuthi asihloniphi sibona ngani ubaba uphosisile okuthiwa singamapapesi kanti uthini ngabantu abafela emajeli njengabo Sikhala noJacob Karivume
lona uhambo lukaChamisa kwele South Africa libona luphumelele yini libona bekhona mpela abazaphenduka bezevota ngemva kokuzwa inkuthazo yakhe
uhambo lukababa uChamisa ngumuthi abantu bonke sebesithi elections seziphuzile singathi ukukhuluma kwakhe kupha abantu amadlabuzane lomdladla ukuthi ngabe ama-elections akusasa.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uyaqhubeka ngemikhankaso yakhe njalo ngempelasonto obeseChipinge lapho athembise khona uZulu intuthuko nxa engamvotela ibandla lakhe. Kukhetho olwedluleyo ngo-2018 uMnangagwa wathembisa abantu okufanayo kepha iningi lithi impilo isinzima kakhulu nanku umnotho utshabalala imihla ngemihla. Sixoxela umnumzana Belief Gawule ilunga leZanu PF.
Okukhona ukuthi nxa sikhangela isimo somnotho asibuyeleni emuva bithana sikhangele ukuthi lapho esivela khona eduzane lapha kwenzakaleni ngemva kokuthatha uMnangagwa ethatha umbuso sihlangane lezehlakalo ezinjengento njenge-COVID. I-COVID yiyo ebuye yaphambanisa inhlelo zonke zomnotho hayi khona eZimbabwe kuphela umhlaba wonke jikelele kwazise nje nxa sikhuluma nje sikhangela kathesi lezimpi lezi eziphakathi ko-Russia le-Ukraine zibuye njalo lazo futhi zatshayelela zalimaza umumo wonke okhona umhlaba wonke jikelele into kazimanga kuhle emhlabeni inkomo lakhangela lakwo South Africa ungabe akhangela eZimbabwe kuphela kusho eZimbabwe kuphela into ezamakho yawe eSouth Africa umakhelwana bethu bona ukunzima ukhangela esikhathini esiningi imali zezibuya zikuhle zivelele eSouth Africa kaletha kula mali awulana msebenzi khona ngale kade isinto zonke ziwomile uwomile indawo yonke yenkomo ngomumo womhlaba hatho weZimbabwe kuphela yibumnyama kuphela esihlangane lawo ukuthi sithi vele thina sinjalo umkhono wethu vele bantu vele uphansi uvele ubhazalele laphinde zahlangana lezihlakalo zenezi ezinyakazenezi kwenze umumo wabamubi ngamani kodwa usukhangela futhi inkomo yokuthi kwesisikhathi kulezi izinto esimele sizikhangele sizibone ukuthi zenziwa ngabomu ezingathi yisabhothayo ekhona eyenziwayo ngokukhwezwa kwezinto ngabantu abakhweza bengalazi zathu kodwa bebone ukuthi sesilandi election yiko kubi khona fana nkomo khona kwakwezinto kunjani khona.
Abamabandla aphikisayo baba Gawule bathi umnotho ubulawa ikwehluleka kwenu, ikwehluleka kukahulumende wenu njengeZanu PF. Bathi lifaka imithetho ama-policies angalunganga abulala umnotho. Kanti njalo bathi lilenkohlakalo kuZanu PF yini libulala umnotho ngokweba inotho yeZimbabwe efana legolide njengalokho esikubone kwaAl Jazeera.
Okukhona nkomo singakhohlwa ukuthi umsebenzi wenkohlakalo lowo xa siwukhangela hayi singawukhangeli kuphela sithi thina kumbe ngaphi ungakhangela ebantu eZimbabwe la njengolasi time ngangikhuluma ngisithi mina khangela ama-councils even alala aranwa i-opposition i-corruption ekhona kungcolile konke khangela amadolobha njeabo-Vicfos aranwa yi-opposition ala madolobha lala ukhangele uzathola ukuthi i-corruption ikhona indawo yonke biithi kuzanu p f biithi ku-opposition konke kuyafanana i-corruption ikhona ngiyavuma ukuthi i-corruption ingeyinye yezinto esezibisele muva inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe imali eziningi zilahleka emsebenzini yenkohlakala. Even emaphoda lapha silahlekelwa izimali eziningi kakhulu ezimele ukuthi ngabe zingena ezikhomeni zikahulumente kodwa ezingena ezikhomeni zabantu. Ngokunjalo ke asikhangeleli ke sise siyaphambili futhi ukuthi hayi ayisiko konke nkomo ukuthi singakhangela sithi thina uhulumende sithi uyehlulekile laphana uyehlulekile. Ha asikhangeleli umumo wakhona kathi wona njengoba ngisitsho mina ngithi kathi eZimbabwe ndingasala ngaphi imihlaba wonke jikeleza ukhala ukuthi into kazimanga kuhle kumisumo somnotho esibangelwa izimpi zabo Ukraine labo Russia ukukhweza amafutha kungakhwela amafutha kumisho kuphele yonke into.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ isiwatshaye indiva amazwi kamphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena othi uhulumende uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo. UMavima utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi iholo leli lizakhutshulwa ngedola leZimbabwe kanye lama-allowances abhadalwa ngedola laseMelika. Uthe bazakhulumisana ngalolu daba lezisebenzi zikahulumende emhlanganweni wabo weNational Joint Negotiating Council. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUZ umnumzana Themba Kuyemo yo.
Siyamuzwa lathi uhulumende exoxa esithi uzasengezelela imali ngemali yakweseZimbabwe langemali yaseAmerika. Okwakuqala ngicela ukuthi sithi thina siveleka silaholo lemali yaseAmerika. Iholo lethu lemali yaseAmerika yi-0 cents bese sithola i-allowance ye-COVID le allowance engelabizo esinikezwa nguye uhulumende. Kumali ye-RTGS kuyinhlamba ukuyibiza sithi liholo, kodwa ke yikho lapho esihlangana khona ngomholo wethu. Phinde sinikezwe enye imali ebizwa nge-$80, kodwa yona ibuya i-RTGS okuthiwa isebenzisa i-rate yamzukwana ifakwa. Ngezinye indlela uhulumende nje uyaxoxa nxa ekhuluma ngokwengezelela abantu imali khona kuvele kungela mali abayiholayo.
Ngiyazi ukuthi kalithanda ukukhuluma njengababalisi ukuthi lihola malini, kodwa nxa ungayihlanganisa imali eliyitholayo ngamadola aseMelika le amadola eZimbabwe ungathi yimalini njalo isilela ngokunganani nxa liqathanisa le mali elifuna ukuyiholiswa?
Empeleni kunzima ukuchaza iholo lombalisi ngoba livele lingekho. Kodwa ke thina ke njenge-ATUZI sahlela sabona indleko zethu sazibona ukuthi zidinga $1,260 ukuze umbalisi enelise ukudinga indleko ezibalulekileyo. I-$1,260 akuso mali eleja phakathi, akula kuzijabulisa ngama basics okuqakathekileyo okudingakala emuntwini ukuze enelise ukunakekela imuli yakhe. Okwemali esiyiholayo sibili kathesi siyabe sithethisana nxa sikhuluma ngokuthi kule mali esiyiholayo. Akula mali engabala ukuthi iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-RTGS. Akula mali ongathiwa iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-allowance. Iholo eliyilo elidingwa umbalisi esilibiza nje ukuthi living wage $1,260.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali eliyifunayo, akula yini enye indlela elingayekethisa ngayo likhulumisane lihlangane phakathi la uhulumende?
Uhulumende uvala abantu amehlo mntatheli ntungamili mayesithi ngala i-US dollar. Lokhu sikutsho ngoba sibona uhulumende enikeza abantu abangazange bacele imali. Ekuqaleni le muva sambona enikeza ama-MP ama-$40,000, enikeza ama-deputy ministers ama-$350, enikeza ama-ministers ama-$450. Zimali lezi i-US dollar le thina siyabe sicela i-1260 awukhange nokuthi kuphuma ama-1260 amangaki ku-40,000 kungensuku zatshwala lapha simbona uhulumende enikeza amajaji imali engangama-400,000 enikeza ezinye inkokheli izimali ulazo uhulumende.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni yamaAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ugatsha lwePublic Service Commission solulaye izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi ziphatheke kuhlelo lokufunzwa imicabango lembono yeZANU-PF oluqoqwe yileli bandla phansi kwesikolo salo seChitepo School of Ideology. Inkundla yeNews Hawks yona ithi umphathi ntambo bona ngokwethulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mtswangwa uziyangisile kakhulu kungxoxo ayenze lo msakazo SABC kwele South Africa ngeviki ephelileyo lapho athe ekhuluma khona ngekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo wathi ibizwa ngokuthi Zimbabwe Anti-Corruption Corporation kumbe Company. Kodwa likhomishini uxolo kodwa likhomishini ibizwa Commission isihlobo iZimbabwe Anti-Corruption Commission. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Seveni njani umasenga lo khuluma ngilaphe kobulawa ayiphumule emadoki hayi zani phefu siphelele umphako lesifake nyoka efileyo abantu bayebethusilwa into ezingelancedo lesi abasukuma abantu bayivota ngobuningi yaphubaphuma lawa abantu ezilongezi nganomavoti amaningi bazayihlule kurika lento okhulunywa ngothuma ukuthi abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi umnotho wiswa yezitha iziphi lezo zitha waye bebehlula yena ukuthi bazimise njengohulumende obusasa njalo bona balazo yini izitolo umbuzo ukuthi bona ezabo izitolo zitshiphile yini ezabo izitolo abalazo yini izitolo akekho nesitolo phakathi wawo bonke zonke nje izigebenga zezanu phakathi wawo bonke akekho nesitolo yini ezabo izitolo zibiza njani iprayisi bathengisa ngamabhondi yini yi bathengisa ngamabhondi yini njalo izitolo zabo zichiphile yini umbuzo lowo ufana ukuthi like limbuzo asitshele lo lothuma wakhona lo uhlezi umana
mbingelele enkundleni litshona njani basakazi hhayi siyayizwa izano umkhuba wayo lokhu iqhubeka ngomkhuba wayo ukuhamba irobha abantu labo bevuma abantu izinyani lomnyanga likhala lisiye emakhankeni abantu abajabulileyo njengalo ubaba engimuzwe ejabulile ethi khona sokubonakela ukuthi umnikazi ngubani ngicabanga ukuthi yili izinyani lomnyanga elikhala lisiye emakhankeni ngoba izithembiso zezano aziyindawo nje siyazazi sokusele kuphela abangaboniyo emehlweni abayibo abangabe lokhu betshelwa nje into efanayo for 43 years njengoba limzwile lo mama lo unkosikazi kaChristopher Mtswanga laye uyafana nje lomkakhe abantu bathathana babuya bafanana nengqondo zabo ethi ma ebuzwa umbuzo owubuzwayo kodwa engaphenduli kuyayangisa ukuba le pride embi engalancedo abantu behlupheka kangaka kodwa yena ngobe sidle shutha uze ezokhuluma nje into engayisiyo edelela abantu edelela umhlaba etabantu baseZimbabwe baphila kahle bafundile bafundela ukuyahlala kwamanye amazwe
Studio 7 zanukuphila hayi siyancenga ngeZimbabwe yethu lapha hayi uzima bukhona lesimanga abantu abaloko besathi zami zami isimo sinje emhlabeni worojo mnangakubekutaziyaliyenzela ukuthi lokuthi kukhona ezayenza ukuthi lokuthi kathesi njengoba ilizwe lifile linje akithi hayi angazi ukuthi thina abantu abamnyama singabantu abanjani umuntu zethu akwazi ezinjani hayi bakithi kasike sitshintsheni bakithi siphila nzima kangaka lokho kusesathwenjisa izulu lomhlaba umuntu esimbonayo ukuthi vele kanancedo kithi hayi asifoteleni iqembu eliphikisayo i-TPC hayi bakithi asisameni ngamandla wonke khiphe iqembu leli ngiyacela sibili hayi impilo esiyiphilayo le hayi hayi 5 years futhi siyedoza 5 years sihlupheka so
Abuye ku Studio 7 ninjani balaleli lapho halo ngundlovu okhulumayo lapho sinjani lani basakaza ukips lapho la bonkomo oplease ngizulu ngifuna ukucebisa ku honorable Chamisa lapha nokuthi yey bangathi nxa kwabe ukuthi bakhuluma enyinto babesebenza etshiyeni lento abayikhulumile akungathiwa abantu basuke ebantwini kabakhethelwe abantu labo bakhethwe abantu kabafakwe beyiba bakhethwe ngabantu hayikhona ukuthi sebekhuluma into bebesebengasayenzi ukwenza njalo kutshengisa ukuthi kabatshiyananga futhi lezano bangakuyenza lokho babengatshiyananga futhi lezano ngabaqonde eqinisweni lokuthi into abayebeyitshela abantu yabayenzayo nxa bethe amakhandidethi akhethwa ngabantu ngabayithatha amakhandidethi akhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi kungabi lokuxokozela ebandleni ngoba kungaqalisa ukuxokozela lingakhethwa litshintshela abantu into elibayazise yona libe selibatshintshela abantu abasoze balikhethwa
linjani linjani kwi-Studio 7 balaleli nabasakazi sibonga lo msebenzi elisenzela wona lisitshela izindaba zonke zasekhaya kodwa ke mina ngedwa ngithi abantu bemathebeleleni kabayekele ukuba belokhu berojwa berojwa kulokhu kuthiwa kuzayenziwa lokhu kuzayenziwa lokhu kumbe vele ngingathi mathebeleleni ngithi abantu kabayekele ukuba belokhu bevota beqanjelwa amanga ngomnanga kwabo naba belokhu bethi kuzayenziwa lokhu kunini kunini vele kuhlala abantu bevota kodwa kuqanjwa amanga kade kumele kuke kuphume labo bonaba bomhlobo nalo wodwa kuke kungene laba abantu besindebeleni labo bake babuse ngoba kunje nje bazaba belokhu beyakha kibo khona lempumalanga thina sihlupheka ngapha emathebeleleni
sabona Studio 7 sabona Studio 7 linjani basakazi bethu ngiyalikhulumisa yitaya abantu bakithi mani abayekeli ukurojwa mani hayi iqembu lezano mani lihlukumeza abantu kakhulu mani ngokuhlala libaqambela amanga libathembisa izulu lomhlaba lenza lokhu lalokhu maliqeda nje ukuvotelwa litshayi khona liyahamba liyaze libuya after 4 years sukusile umnyaka uyiwanti kuvotwe so abantu abazama ukuphuma kikho lokhu mani beke beyihlukanelezana asizame lokufaka iqembu elitsha esizakwazi ukuthi sikwazi ukubonisana sikwazi ukukhuluma lathi sizwakale ngoba izano akula nto ungabatshela bekulalele phande ukuthi bekurobhe nje bekuqambela amanga
emsakazweni salibonani emsakazweni ku-Studio 7 ayi siyazizwa lezi ndaba ezikhulumayo basakazi abahle mina indaba yami lapha namhlanje ngikhangelana laba abancintisanayo kucisiye ekuthumeni sokhetho ngicela amazimbabweni sike sivuse inkobe sike sivotele lathi TPC sike sibone ukuthi yenza kuphi uma utshamise ngawina sike sitshiyane lo mnankagwa sesidiniwe ngesenzo zakhe bantu ngiyabonga nguyilari dube khona petcherithi south endaweni yamalibati
Ngeke ngibulise abasakazi nabalaleli be-Studio 7 namafishane okukhuluma igama nguThulani Ndlovu enkaya eMondweni uSikhobokhobo ngithi ngeke ngithathe ukubonga ubaba uPrince Dube Nkosibanda ngokukhuluma akwenzayo ethi uGawule akahlukane nento zaseHarare kabuye ekhaya ukusuka nalesi sikhathi uGawule hayi uthule impela uphelelwe gazi ukuthi aqonde kuphi gazi ukuthi ayenzene uyinyoka njengamakhanda amabili owangazi ukuthi aqonde kuphi
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 Kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi ukuhlamukela uhulumende wakwele Russia okwesikhatshana okwenziwe ngumholi webutho elizimeleyo ele Wagner umnumzana Yevgeny Prigozhin kuveza ukuthi izinto kazimanga kuhle kuhulumende kamongameli Vladimir Putin. UBlinken wethule amazwi la izolo emsakazweni we-ABC. UPrigozhin yena okhokhela ibutho elilwa ngokubhadalelwa leli uveze ukuthukuthela okukhulu ngolwesihlanu esithi amasotsha akhe ebeselubhekise eMoscow okuyisigodlo seRussia ngenjongo yokuyakhipha umphathintambo walelo lizwe obona ngezomvikela ngoba esithi ubhombe amabutho akhe alwa kwele Ukraine. Kodwa usuke wahlehla ngoba esithi ubone ukuthi kungachitheka igazi eliningi. Prigozhin ungumngane lo Putin. UBlinken uthi ukuxabana kwababili laba kuveza ukuthi impi yabo kayihambi kuhle. Sixoxelo mnumzana Difa Dube olandela ezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu.
Umholi weWagner laphana uProgression into le ayenzileyo yokuthi ahole abeqembu lakhe noma ahole amabutho akhe ukuthi ahamba ehlasela edropheni laseMoscow kuthiye abantu abaningi bale confusion eningi kakhulu. Kodwa ke asingakhohlwa ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho okusuke khona kube khona impi kuba khona njalo abanye laba babesuke beyikhwezela impi leyana abadinga inxeba lokungena ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthi baqhubeke lephambili njalo betesta amanzi befuna ukuthi babone ukuthi umfula lo ungabe utshona okungakanani noma ungabe usatshona okungakanani noma isiziva singabe sisaselengwe yini noma ayisekho okuyinto abasebenzise lawa abeWagner ukuthi babone ukuthi kuyeneliseka lokho yini noma cha. Njalo okunye ukuthi bahambe baze bayifika laphana kusuke kwaba ngendlela ezimbili khona ukuthi abeWagner lo provision waba ngumuntu owayeseduzane kakhulu lobuholi beRussia wabe ngumuntu oseduzane loPutin yikho kwenza ukuthi astudishe noma azwisise ukuthi umbuso weRussia ungabe kuwukuthi uxokozele okungakanani okwamenza ukuthi abe legunya elikhulu lokuthi ayenelise ukuthi aqhubekele phambili lokwezama ukuthi ahambe umango lo obekade sewuhambile bese kusele 200 kilometers kuphela ukuthi afike edropheni laseMoscow.
Ele Russia lilizwe elilebutho eliqinileyo kanti lilezikhali ezinkulu ezigoqela ezempubhiso. Umlisa lo kahle kahle eqala indaba yakhe ubethembeni.
Umnumzana lo nxa sithi siyakhangela yena okushuthi wakhangela wathemba ukuthi izikhali lezi asazitholayo ayeziphiwa nguye njalo uPutin ngesikhathi encedisa uPutin ukuthi ancedise uPutin ukuthi ahlasele lizwe laseUkraine. Wayesezibona ukuthi yena useqine enough kokuthi yena usengaba ngumuntu osengathi mhlambe njalo lokusondelana kwakhe duze loPutin wabona ngathi usengumuntu osengangenela elizwe laseRussia ayefika aketule umbuso umbuso kamnumzala uPutin ngenxa yokuthi wayesefunde okuningi njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi wayefunde okuningi ngokuzisondeza eduzane loPutin njalo lokuzibandakanya duze loPutin. Kodwa ke into engangazange wayinanzelela wamisjaja wangasacabangisisa kahle ukuthi ilizwe lase Ukraine ilizwe lase Russia izikhali abalazo zinkulu kakhulu angasozwe yinelisi ukuthi azimele.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kaZulu futhi ulandela ezombusazwe zomhlaba. Sixoxela ekwele United Kingdom. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi owenu untungamilinkumo lichone kuhle.